Siyabonga Chris Lo Mavilas. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyazi ukuthi kwela kusuka ngabo 1980 kuzofika namhlanje abantu baseZimbabwe. Uhulumende wabo vele uyehluleka ukuthi abavikele. Njalo nguye uhulumende vele olecala elikhulu kakhulu ukuthi abantu bayanyamalala nje. Kungabi indaba zalutho.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zeZimbabwe ezimanyene lamanye amazwe zinanza ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ele International Day of the Victims of Enforced Disappearance ngesikhathi iningi likhumbula intatheli izindaba uyitayi Tamara.
Binhle kakhulu. Sibone namacomments siphezolo besine fashion show. Abantu bebesincoma ndoba neyohayi organization yala show be right. And on top of it all, nathi siyanibulela enkosi kakhulu.
Bekuyinjabulo kusinwa njalo kule midlalo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika lapho ezimanyanile zakwamanye amazwe omhlubulo wezwekazi lezansi ye-Afrika phansi kwenhlanganiso ye-Southern African Community in the US. Kwezemidlalo liqhubeka liba chila umoya abalandeli balo iqembu le-Highlanders lona elithe ngokudliwa ngele Chicken Inn nge-3-2 ngesonto lehla layahlala endaweni yechumi engalaneni yemiklomelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu elizweni lamuhla zimanyene lamanye amazwe zinanza ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ele International Day of the Victims of Enforced Disappearance ngesikhathi iningi eZimbabwe likhumbula intatheli izindaba uyitayi Tamara obika wathunjwa abantu abangaziwayo kunyanga ezinhlanu ezedluleyo njalo kulokhu kungazakali ukuthi ungaphi. Emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights lamuhla abantu abahlukuluzwayo kanye lemuli zabanyamalalayo bakhuthaze uhulumende ukuthi aqinise imizamo yokuvikela abantu. Njalo abanye basole ibandla elibusayo ukuthi yilo elibangela lezi izehlakalo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi eleZimbabwe lilomlando ngabantu abanyamalalayo okugoqela langesikhathi seGugurawundi.
Uhlupho lokunyamalala kwabantu kwela seZimbabwe akukayehli. Siyazi ukuthi kwela kusuka ngabo 1980 kuzofika namhlanje abantu baseZimbabwe uhulumende wabo vele uyehluleka ukuthi abavikele. Njalo nguye uhulumende vele olecala elikhulu kakhulu ukuthi abantu bayanyamalala nje. Kungabi indaba zalutho. Amapolisa agcine nje engaphenyanga ngodaba lwakhona. Kugcina kungaziwa nokuthi abantu bashonephi. So abantu baseZimbabwe ilanga lenjengela lamhlanje nxa bekhumbula laba abantu abanyamalalayo kuyabethusa kakhulu ngoba nxa useZimbabwe vele awuvikelekanga. Ziningi kakhulu izehlakalo zokunyamalala kwabantu. Ukufike kwamangalisa kakhulu ukuthi uTamara uthole singathi ukhankaso olukhulu ukuthi khona abantu bathi bayafuna ukuthi bekwazi ukuthi wayangaphi. Kodwa siyazi ukuthi khona kusukela ngo-1980 ikakhulu from 1982 to 1987 kulabantu abaningi abanyamalalayo. Lamanje abantu behluleka nokuthi babadinge njalo nxa uthi uyakhuluma ngodaba lwakhona bayakuvala bona amapolisa bathi bekuvale bethi kona ungakhulumi ngakho lokhu abantu laba abanyamalalayo sokwaphela lokhu. Kodwa ubuhlungu abantu ababuzwayo ngabantu abanyamalalayo abuphelanga. Buyafana nalaba ababuzwayo amanje ukaTamara. Kodwa siyakwazi ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe kavele kakhuseli abantu, kavikele abantu. So baza hlala benyamalala abantu ngaphandle uhulumende lokhona aze aphume ngoba nguye obonisa ukuthi khona nguye onyamalelisa abantu.
Sesiqhathanisa izwekazi le-Afrika lamazwe aphetsheya, singathi lunjani udaba lolu? Lubhahile yini kakhulu emazweni e-Afrika kumbe lakwamanye amazwe?
Uthatha i-Afrika yonkana nje, i-Afrika yiyo eyaziwa kakhulu ngokunyamalala kwabantu. Kodwa siyazi ukuthi khona nxa usiya ku-Middle East kwelizwe lama-Arab labo futhi kukhona. And kodwa-ke e-Afrika kuyithuza kakhulu ngoba kungaze kwenzakale labo hulumeni beAfrika akula nto abayenzayo njalo akula nto abakhankasa ngayo ukwenzela ukuthi khona kungabi yinto ebhahileyo kodwa nxa sikhompela laba abantu abasemiddle east la futhi siyakuthola ukuthi kukhona njalo
Lo mnumzana Walter Nsonungulimbongolwane ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Bekuyinjabulo kugidwa le midlalo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zimanyene leza kwamanye amazwe awumhlubulo. Wezwekazi lezansi e-Afrika phansi kwenhlanganiso ye-Southern African Community in the US lombuthano uqale ngolwesihlanu lapho okube lokubukiswa kwempahla ezithongwe izizalwane zamazwe la i-fashion show enzelwe edolobheni le-Silver Spring kwalandela ngomgqibelo kwaba lomunye njalo umbuthano wamawoso kuxoxiswana kwaba le midlalo owamawoso kuxoxiswana kwaba le midlalo yenguqu obuphakathi kwamaqembu avele emazweni awemhlubulweni wezansi ye-Afrika. Sixoxe lomunye wabasungula lombuthano unkosazana Siyanda Masize ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ndilapha ndingomnye omiqala be Southern African Community in the US sakho sibona ubana abantu abaninzi bayasisapota bayafika apha sibona nabantu abatsha sibona nabantu abakudala besiza kwi-events zethu sibona nje ubana siyakhula iyakhula le event yethu isengathi ngoku sizawuba nengxayini obana saba nabantu abaninzi kakhulu
abantu bayathakazelela na inhlelo zenhlanganiso yenu
kakhulu yo umbulelo siwufumanayo ebantwini siwubona kufacebook bayasibhalela ubana ye hayi i-event yenu ibintlentle kakhulu sibone nama-comments siphezolo besine-fashion show abantu bebesincoma into yobana yo hayi i-organization yala show ibi-right and on top of it all nathi siyanibulela enkosi kakhulu
linazo na ingxaki elibhekane lazo inhlanganiso yenu yesago
eyona ngxaki yethu inkulu yingxaki yobana imali esifakayo for ubantu obana senze ezi-events nezinkqubo asifumani support anywhere so siyacela into yobana abantu bazosisapota ngokuba baye kwi-www.southernafricancommunityinTheUS.org bayokusinika imali okanye noba ngama-suggestion yobana siyephi for ubana siyokucela ama-donation sizibona sisenza ezi events ezinje sizibona sisenza iinkqubo ezingolhlobo noba kukanye noba kabini kathathu ngonyaka mhlawumbi ngokuqala kwehlobo okanye ekupheleni kwehlobo kuba abantu abaninzi basibuza uba hayi bo kutheni senza ivent eyi-one so siyabona ubana ikhona isidingo sobana siyenze noba zimbini okanye intathu
Lo nkosazana Siyanda Masiza omunye wabasungula inhlanganiso ye-Southern African Community in USA ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonapha kwele Melika.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com
Izisebenzi zeChitungwisa Town Council ezedlula amakhulu amabili lamachumi amathathu i-230 ezaxotshwa umsebenzi zitshengisele lamhla phandle kwamahofisi ekhansili lezifuna ukwazi ukuthi zizaphiwa nini imali yazo. Zithi kumele zithole imfanelo yazo njengalokho okumunyethwe iziqondiso zomthetho we-Labor Amendment Bill esanda ukwethulwa. Iziqondiso lezi zithi zonke izisebenzi ezaxotshwa umsebenzi kulandela isinqumo esethola esethulwa lidale le-Supreme Court ngontulikazi esithi umqhatshi ulakho ukugumula izisebenzi engakazibhatali lutho, kumele aphiwe ingcosana yemali ayisebenzelayo. Izisebenzi lezi zihlangene lomqondisi wekhansile ongatshongo lutho ngalokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe umqondisi we-ZCT umnumzana George Ngiwane exoxa ngodaba lolu lo-Gibbs Dube we-Studio 7.
Sicine ukuza nge-Friday nje kuthiwa abathathekho beqotha izisebenzi.
So ke nxa belokhu beqotshwa abantu khonapho ubonazani ke kuyaphetha ngani? Baba Ngiwane, ngoba abaqhatshi bathi labo abalamali yokuthi babhadale abantu labo ababaqotshayo.
Ye, batho njalo sekuthi abanamali, but thina phela sikwaziwa ukuthi umuntu ungayengenamali uyavala ikampani yakhe, baningi abavalayo. So ungabona umuntu wenekhesi ekwanisa ukuthi athathe izisebenzi zibe emsebenzini, abanye bayaziholisa, abanye abasaholisi, but bona bayaziholisa abaningi bakhona. So into esiyibonayo ukuthi bona njengoba kathesi bethu ngotshothi izisebenzi kuthi ukuthi imali balayo bayakhwanisa ukubhadala ngoba singumthetho phela ukuthi kumele babhadale i-PF for every year.
Nxa bengelayo-ke Baba Ngiwane, phela kuyagcina kuhlupha lokho.
Ye, kuyagcina kuhlupha sile ngoba kathesi abantu vele bayahambisana emakhosi phela. Kwathi property because umthetho ungasukuthi umsebenzi nami kumele unike ngokwani ngoba umthetho uthi kumele unike.
Nxa sisikhangela ke amakhansili lapha ungani la asexotsha izisebenzi okumangalisayo. So ke nxa sikhangela ke ngesithukiza siyabona ukuthi bakhona abayi 236 abaxotshiweyo, kuzobuya ke bafuna ukuxotsha abayi 300. Ungathini kona?
Into emaliayo ukuthi abantu abonke bavevele bemelele umthetho nalowo yini ngoba ungakabi khona sasingakuzwa lokho. Kwathi kubuyo nale judgment yena le Supreme Court emhla ka-17 July. Abaqashi sendawo vele bonke nje sebehlanya. Uyamanga lokuthi kanti banetholeleni ngayo into zazinzima. Kwakumele kukhulu nje phela siyokwazi ukuthi hayi kule ndawo, kule council, kule company, into zinzima. Bavethule bonke kathesi. But kwathi kubuyo i-judgment yena le bahle bathi yaethwa. Sixotha ke izisebenzi.
So ungaxwayisa ke uthini izisebenzi zelezi ezixotshwayo umsebenzi e-Chitungwiza? Lamhlanje sikhuluma-ke kade belo mhlangano kodwa-ke kungana kukhanyela lapho kuya khona.
Siyabacebisa ukuthi babuye emahofisini ethu aseHarare kuGolden House khonapho ngoba kathesi into esiyenzayo kuphela ikusebenzisa umthetho. Abaningi siyabacela ukuthi babe nezincwadi zabo zonezo, then thina silamaleya sezabanika ukuthi basincedise ukuze sizame ukushishisa izisebenzi zonezo.
Asikhangele kodwa phambilini sibili singathi-ke ukuba yisisebenzi khonapho eZimbabwe kungani sokume njani kathesi nxa ukukhangele?
Uyazi akula nto ebuhlungu njengokuthi uye emsebenzini ungazi ukuthi uyasebenza yini kumbe uzathola sekunencwadi. Ukusebenza umuntu engenasecurity kubuhlungu empilweni ngoba vele into uzakuthi khuthi utshayisile.
Lo umnumzana George Ngiwane, umqondisi we-ZCTU obekhuluma le-Studio 7 eseGwero. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukunanzwa kwelanga lalabo abanyamalala emhlabeni jikelele ngezizathu ezehlukeneyo ele-World Disappearance Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo kodwa sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Abaphathintambo bendaba zasekhaya kwele Bhilithani, France kanye le-Germany bakhuthaza ukuthathwa kwamanyathelo okulungisisa udubo lokwanda kwababaleka emazweni abo besiya e-Europe, okuludaba osolubange ukufuthelana ngokwehlukana kwembono ukuthi luphathwe njani. Abaphathintambo laba uTheresa May wele Bhilithani, uBernard wele France loThomas wele-Germany bethule umbiko bekhuthaza umkhokheli wenhlanganiso ye-European Union ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi wokuhlaziya ngalolu daba. Uhulumende wele-Malaysia ube labantu abakade befola emigwaqweni bemsekela abagoqela amasosha, amapholisa, izisebenzi zakhe labanye ngemva kokutshengisela kwabangasekeli inhloko kahulumende umnumzana Najib Razak ngomgqibelo langesonto besithi kachiye umsebenzi. Um Umanisipala wakobulawayo uthi ukhathazekile kakhulu ngamadili enziwa ngabasakhulayo kuleli dolobho lapho abanatha njalo bebheme okudakayo besiya njalo emacansini bebaningi. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabontanga phose abangamachumi ayisithupha eLockview ngomgqibelo. Iphephandaba le The Chronicle libika ukuthi ekubopheni abasakhulayo laba amapholisa athole utshwala aphinda athola njalo ukusetshenziswa emacansini okugoqela amakhondom lomvunsankunzi. Abasakhulayo laba sebetheswa icala lokubangela umsindo i-criminal nuisance njalo bakhululwe ngemva kokuhlawuliswa amadola amahlanu munye ngamunye. Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Gift Banda uthi njengomanisipala babambisene lamapholisa labezinsonto emkhankwaseni wokuqeda lolu hlupho.
Luyasikhathaza udaba lolu ngoba abantwana sebesenza izinto ezingalunganga. Kodwa ma usithi uyakukhangelisisa kusukela ekuthini abantwana abaningi abasela bazali ababagcinileyo. Ingakho-ke abanye basala bebodwa and abazali bengaphandle kwelizwe lapho abasebenzela khona. Abantwana yikho sokufika sokusenza ukuthi benze umazithanda begcine besenza izinto ezingalunganga. Lathi as umanisipala wakobulawayo sike saba lo mhlangano ukuthi sikhulume ngakho lokhu, sibambanisana nasemachurch lama-church leaders ukuthi kuyinto embe esisenzeka esigabeni sakobulawayo.
Imihlangano le liyenze yaphelela khonapho kumbe iyaqhubeka? Lingaba leminye imizamo eliyenzayo njalo yokukhuluma labo ntanga mhlawumbe ekusebenzelana njalo lamapholisa?
Into eqhubekayo ngoba into enjengale yasonto elingakwanisa ukuthi liqede ngesikhathi esisodwa. Lokho esiqhubeka sikhulumisana namapholisa, sikhulumisana nabazali, sikhulumisana nabo ntanga ukuthi yinto embi ngoba sokunezidakamizwa ezinathwa abaziphathayo lapha ma besenza lawa amaphathi. And lathi kuyasikhathaza njengedolobho lakobulawayo ukuthi sesinabantwana abenza into ezifana nalezo.
Amapholisa labazali benza konke abakwenelisayo yini ukuqeda lolu dubu?
Ubunzima obuhlangana namapholisa nabazali ukuthi laba bantwana ma besenza amaphathi lawa bajayele ukuwawenzela ezindlini zabantwana abalabazali abangekho lapha kobulawayo ababe bengaphandle kwelizwe. And babe bebizana bodwa abantwana abadala bengakwazi ukuthi amaphathi lawa bawayenzela kuyiphi indawo. Ngakhona sesizama ukuthi sihlale siqaphele ukuthi ma kune-information etholakalayo ukuthi amaphathi la ayenzela ngaphi amapholisa ahambe aye babopha laba bantwana.
Lo Councillor Gift Banda umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona lekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho Inspector Precious Simango uthi ubengenelisi ukukhuluma lolu daba ngoba engekho ehofisini. Uhulumende weZimbabwe uthi umkhuhlane woqhuqho wemalaria ulokhu uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu hatshi elizweni kuphela kodwa lasemazweni wonke awezwekazi le-Afrika. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isilinganiso sokuphezu kwamashumi ayisithupha ekhulwini 63% sabantu abasezansi e-Afrika bahlala endaweni ezilakho ukuba lomkhuhlane woqhuqho. Ukucubungula kwanyakenye ngalomkhuhlane, iWorld Malaria Report 2014 iveza ukuthi abantu phose izigidi ezingamakhulu amabili, i-198 million, bahlaselwa yini umkhuhlane, kwava phezu kwengxenye yesigidi, i-548,000, phose bonke kungabase-Afrika. Unkosazana Anita Moyo ungomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane ngaphansi kogatsha lwezempilakahle. Ukuchela lokhu uthi kuqakathekile ekubulaleni imiyane ikakhulu kundawo ezohlobo oluthwala umkhuhlane woqhuqho.
I-ARS sithiwa yi-indoor residual spraying yenziwa endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Inceda ngokuthi khona ungaspraya endlini yabulala i-mosquito ingahlali emdulini, so abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito.
Umongikazi unkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
njalo lathi simeke shota amanzi singawayekeli ehlele emagabheni lani lani ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho lakho sokusigcina kusiba le malaria utshani lakho simeke shota siyabasuquma hlale kuclean nje endlini lasemagumeni lapho esihlezi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Eric Damasane, uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphatha izizalwane zakuleli ezikundawo ezivame ukuhlaselwa ngomkhuhlane woqhuqho, hathi ukujona ecela.
Nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempila kahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa, sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps biyele muva okungasoze kusincede ngalutho.
Ubona ngokuhanjiswa kwembiko enhlanganisweni ezimeleyo e-Community Health Working Group, unkosikazi Hanani Khuphe uthi bayangena endaweni ezilomkhuhlane woqhuqho bekhulumisana lezakhamizi ukuthi kungaphephiswa njani impilo zabesifazane abazithweleyo kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu.
Kukakhulu sikhangelele omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana nje ababelow the age of 5. Sithi kuyini ongayenzakala kumbe singakwenza njengama communities ukuthi sivikele kumbe siyehlise ukufa kwabomama laba abazithweleyo kumbe abantwana nxa besakhulayo. Siyafundisa abantu abahamba befundisa abanye, be-raise awareness.
Lanxa umkhuhlane lo uloku yingozi elizweni, inani lababulawa yiwo selehla okwakhathesi umumo mubi ebantwaneni lapho umntwana oyedwa kwabahlanu ofayo ngomnyaka uyabe ebulewe ngumkhuhlane woqhuqho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Silokhu sikweziphathelane lempilakahle, isilinganiso esiphezulu semali esetshenziswa kwezempilakahle eZimbabwe ibikwa ingeyosizo oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo ezakwamanye amazwe okusolwa kakhulu zingcwethi kwezempilakahle. Intathe yezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Luthole imali ephansi kakhulu kwaleyo ebidingwa yilolu gatsha lwezempilakahle ekwabelweni kwengatsha zikahulumende imali yokusebenzisa kuluhlu lwebhajethi ka-2015. Lutholiswe izigidi ezedlula kancane amachumi amahlanu 53 million kuphela kubhajethi yalonyaka, ikanti bekudingwa amakhulu amathathu ezigidi 300 million ukuze ufezwe ngendlela umsebenzi wogatsha lwezempilakahle. Iziphathamandla kulolu gatsha ziveze ukuba inengi yale mali engangesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% iphelela ekuhlawuleni iholo lezisebenzi. Umnumzana Thapiwa Munemo oyisakhamuzi saseMbare uthi kunje yena akalayo imali yokuya kwelatshwa kubodokotela abazimeleyo.
Mina ngicabanga ukuthi even laba abaphandle kumele benganikeza uhulumende weZimbabwe imali ze-health, ngoba imali zakhona ziphelela ezandleni zabantu abalutshwane. Kuma-salaries kubantu laba abaphezulu igadi iflamership isiya ngaphandle, sivili kumele bahle bame nje ukusinikeza imali njengohulumende weZimbabwe, ngoba imali yakhona ayisincedi thina izona zeZimbabwe.
Lesi simo umnemo uthi yisibonelo sokwehluleka kwahulumende ngoba engaselalo uthando lozulu njengoba inkokheli zisanelisa ukuya kwelatshwa kwamanye amazwe.
Kutshengisa ukuthi yena uhulumende kalandaba le-health yabantu ukuthi kube le mali eningi ku-health eZimbabwe. Kabalandaba lawo laba bantu baya eSingapore, baya eChina, baya ngaphi ngaphi siyalatshwa khona ngale labo futhi abamazweni ukuthi babe lokhu besinikeza izimali. Izimali lezi kazi isincedi dina izolo zeZimbabwe.
Okuyinto esekelwe ngumnumzana Mehluli Gumbo waseMavuku otshengise ukukhathazeka laye ngesimo sezempilakahle lesi.
Lathi siyabe sikhangelela ukuthi lapha lathi bekhuphe imali eningi ekuthi lathi besincede njengoba impilo yabantu iqakathekile, so sikhangelela ukuthi abantu balapha lawo besikhuphe imali eningi ukudlula ngaphandle.
Umnumzana Kelvin Sikwili wasemzini wechisipiti uthi lesi simo yisibonelo sokuba uhulumende weZANU-PF esehlulekile ukulikhokhela leli lizwe.
Engibona ukuthi uhulumende laye ngibona izinto sezinzima kuye, kasazi lapha angangena khona lakho ukuthi injongo yakhe kwezempila kahle yiphi kasakwazi. Kathisa abantu nxa besuka lapha abafundela khona ubunesi uyasuka aphume ayedinga umsebenzi ngaphandle kwelizwe, thina khonapha kwezinye indawo kulabantu abalapha abantu, kuchu ukuthi kukhona leyo uhulumende kasazi into azenzayo.
Lezi nkokheli ezisesikhundleni okwamanje usikhwile uthi ngabantu asebefuna ukusetshenzelwa bona, hatshi ukusebenzela uzulu njengalokho abakuthembisa abantu ngesikhathi bedinga usekelo beqhakathekisa izikhundla zabo.
Izibhedlela zonke ezinkulu ezilapho uthola kungela ngitsho la lephilisi mbini okuyini okusetshenziswa kungela. Labasebenza khona ngalo vele ubathola vele bengabantu abalutshwana. Ukuthi ukuthi yena kananzi ngala msebenzi la ukuthi kuya ngapi. Uyathi ha mina nxa ngagula ngiza kuya emazweni ngiyolatshwa. Ukuthi abantu ukuthi bafunani hayi asonjongo yabo kathesi.
AbeZimbabwe Doctors for Human Rights labo batshengise ukukhathazeka phezu kwalesi simo lanxa isisekelo sombuso simbeka umlando uhulumende ukuba aqakathekise uhlangothi lwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lithe ngokudliwa ngeleChicken Inn nge-3-2 ngesonto lehlala-hlala endaweni yechumi engalaneni yemiklomelo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Laba ngabalandeli beqembu leHighlanders becula becela umqeqeqeshi waleli qembu uBongani Mafuru bazwe izikhalazo zabo ehlukane leqembu leBhosu lona eselibalelwa kumaqembu angagunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Iqembu leHighlanders lihlezi kwindawo yechumi le miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lanye 21. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leChicken Inn le miklomelo ngamashumi amane lantathu 43 ngemva kwaloku leqembu leDynamos lona elinqobele yawo manye 1 kanyanga isonto. Iqembu leDimbare le miklomelo ngamashumi amathathu lathoba nomunye 39 kuthi kwindawo yesithathu kuleqembu leFC Platinum elitshayele iTriangle nye 1 kanyanga isonto lona ele miklomelo ngamashumi amathathu lathoba nombili 38. Iqembu leTriangle likwindawo yesine le miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha 36 lona lilandelwa ngamaqembu athele iHarare City lele Haumine wona ale miklomelo ngamashumi amathathu lanye 31 ngalinye. Kundawo yesikhombisa kuhlezi iqembu leCapes United le miklomelo ngamashumi amathathu 30 ngemva kwalokuhlezi amaqembu athele Wange kanye leChapungu wona ale miklomelo ngamashumi amabili lathoba nombili 28. Iqembu leZPC Kariba lisendaweni yechumi lanye le miklomelo ngamashumi amabili lanye 21 njalo lingene ngemiklomelo leqembu leBuffaloes. Kundawo yezine ezingaphansi kwengalane kutholakala amaqembu athele Flame Lili eleCholojolo leWawa wona ale miklomelo elichumi lathoba nombili 18. Kuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeleDongo Sawmills elile miklomelo elichumi lesikhombisa 17. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ugqiba uhlelo lwethu besikhangele bezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zeZimbabwe zemanyene lamanye amazwe zinanza ilanga lokukhumbula abanyamalalayo ele International Day of the Victims of Enforced Disappearance. Ngesikhathi iningi likhumbula intatheli zindaba uItayi Tsamara. Bekuyinjabulo kugidwa njalo kule midlalo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zimanyene leza kwamanye amazwe awumhlubulo wezwekazi lezansi e-Afrika phansi kwenhlanganiso ye-Southern African Community in the US khonapha eMelika. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.